Soku izika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zisobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Walambulela ngenjabulo enkulu ku Studio 7 ngolesithathu umhlaka 22 Ntulikazi 2020 ngoPraxedes Jeremiah. Endabeni zethu lamhlanje.
Kimi njengomama hayi kimi ku right sibili ukuthi siyefika endlini kusakhanya nge lockdown ngoba bese sizwile ngamasela la angasebenzi angakwansi kuzenzela ahlale ehlahlela abantu ndawo yonke beku right ngoba khathe sibesichayisa siyafika endlini ebusuku
ngokubona ukuqansa kwenani lasebefunyanwe bele COVID-19 eZimbabwe eselikunkulungwane phose ezimbili 1820 Umongameli Emerson Mnangagwa wethule izikhondiso ezintsha zokumelana naleli gciwane.
Yikho ke into ze-econet lezi ziyahlupha ngoba isikhathi esiningi econet izwanana labo ibhadale izimali ezifana nezibhadwa nguhulumende abasebenzi bayo becina vele behola nothing.
Inhlanganiso ezimbili ezilwela amalungelo oluntu zikweza emthethwandaba isicelo esokuvimba iEconet Wireless ukulandela isikhondiso samapolisa. Intatheli izindaba elodumo uHopeyo Chingono obotshwe kuthanye umiswe phambi kwedaleli kamantshe esetheswa icala lokutshotshozela uDlakela. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Ukubona ukuqonga kwenani lasebefunyane bele COVID-19 eZimbabwe eselikunkulungwane phose ezimbili 1820 umongameli Emerson Mnangagwa wethule iziqondiso ezintsha eze lockdown emizameni yokuvimba ukuthelelwana lula kwegciwane leli elizweni aze besinde kuleli gciwane sebengamakhulu phose yamahlanu 488 Kuthi inani lasebehloliwe ukubana bale COVID-19 loba hachi lokhu laqalayo eZimbabwe ngombimbitho lonyaka sebezinkulungwane ezedlula ezilikhulu 105,121 emhlabeni jikelele asebatholokele bele COVID-19 sebeyizigidi ezedlula ezilishumi lanhlanu 15,165,863 Uthi asebebulawe ilali gciwane sebezinkulungwane ezingamakhulu edlula ayisithupha 621,323 abasinde kulo bezigidi ezedlula eziyisichiyagalolunye 9.1 million kubika abenhlanganiso iye Worldometer emazweni awezwekazi le Africa asebebanjobe legciwane leli sebezinkulungwane ezingamakhulu edlula ayisikhombisa 749,492 labulala inkulungwane ezedlula ezilishumi lanhlanu 15,726 kwasinda inkulungwane ezingamakhulu edlula amane 409,568 kubika abenhlanganiso eye African Union Uzulu wakobulawayo wamukele ngemibono etshiyeneyo ukuqiniswa kweziqondiso ze-lockdown ezikade seziyekethiswa. Abanye bathi zilakho ukwehlisa kumemetheka komkhuhlanelo kuthi abanye besithi le yindlela yokuvimba ukutshengisela okujonge ukwenziwa ekupheleni kukantulikazi. Ubathabile Masuku usethulela lolu daba.
Izolo umongameli Emerson Mnangagwa wethule iziqondiso ezilukhuni eze lockdown ezigoqela ukwalelwa kwabantu uhamba-hamba phakathi kwehola lesithupha ntambama kusiya kuhola lesithupha ekuseni i-curfew ukuvalwa kwezitolo ngehola lesithathu emini kanye lokwenqabela uzulu ukungena edolobheni ngaphandle nxa efuna ukuthenga ukudla ukudinga amanzi kanye lokwelatshwa Lokho kusolwe ngabanye abantu abathi lezi ziqondiso zijonge ukuvimba ukutshengisela kwabantu okuqoqwe ukwenziwa mhlaka 31 Ntulikazi. Kodwa uhulumende uthi lezi ziqondiso zijonge ukwehlisa ukumemetheka kwe-COVID-19 esimemetheka okwethusayo ikakhulu kobulawayo osekulabantu abangaphezu kwamakhulu amahlanu i-586 asebetholakale belayo. Umnumzana Future Mpofu isakhamuzi sakobulawayo uthi namhla umumo ubujikisile abantu bebephendukiswa nxa bengena edolobheni bengelancwadi.
Namhlanje situation ekhona etown kuyahambeka sibili kuright etown yonke into inormal sibone inkinga kodwa kuphela nxa kuma roadblocks nxa usiza etown kunzima nxa ungelanto oyihambelayo ngela phepha eliqondileyo lokususa phansi bayehlisa abantu emabhasini lasemakhombini befuna ukuthi bebone ukuthi uhambelana uhanjiswa kuyini uyadingana etown nxa ungelalo amaphepha balibisele emuva xa ulenkani bakubopha uhambise station yiyo into ekhona eyenzakalayo kuphela edrobheni lakobulawayo kodwa hayi phakathi etown abantu bahamba-hamba kulanto eluhluphu.
Umnumzana Leonard Moyo omunye wabosomabhizimusi kobulawayo uthi izikhathi zokusebenza yizo ezibabulalela ibhizimusi.
Bengicela ukuthi uhulumende ngabe uyasehlisela isikhathi sokuvula lokuvala kumabhizinis. Ekuvuleni sivule ngo-half 9 ukwenzela ukuthi umqando uzabe usuyehlile kancane. Ngoba siyakubona ukuthi lokhu kwenzelwe i-lockdown leyi yokuthi kuyaqanda umqando umkhuhlane lo uqina ngesikhathi sekuseni. Lantambama zokuqanda. Kuyevalwa ngo-half 4. Uwa-4 isikhathi esihle kakhulu ku-business. Enikho lapho esithola khona konke singabe sikufuna ungasivusela ilizwe. Izinto kazimanga kuhle kuyo yonke indawo. Kodwa singananzelela isikhathi sokuvula sisiqakathekise. Sivule ngo-half 9. Kumbe sivule ngo-9 siyovala ngo-half 4.
Unkosikazi Sanele Dlodlo uyisakhamuzi sakobulawayo uthi izigebengu bese ziziningi kakhulu.
Kimi njengomama, hayi kimi kurayithi sibili ukuthi siyefika endlini kusakhanya nge-lockdown ngoba bese sizwile ngamasela la angasebenzi angakwanisi ukuzenzela ahlale ehlahlela abantu ndawo yonke. Bekurayithi ngoba khathesi besitshayisa siyafika endlini ebusuku. Yebo ye kungabe kulokunye nje ukuthi abanye bakhalakhala ukuthi mina hayi ngithi kimi njengomama kurayithi sibili labantwana befike bembona ngoba nanku i-transport iyahlupha ngizafika ngale ngo-half 4 ngize ngiyongena endlini ngo-8 kumbe 9 mfica abantwana belele.
Umqondisi wesibhedlela sempilo osikhuca mfundo solwayo Ngwenya uthi iziqondiso lezi ziyancomeka njalo zizavimba ukulahleka kwemphefumulo.
Linto izanceda kakhulu uZulu ukuthi umkhuhlane we-coronavirus ungamemetheki usiya phambili. Umkhuhlane lo ungamemetheka kakhulu usiya phambili uyabulala abantu abaningi. Yikho ke kuqakathekile ukuthi kube le-lockdown enje. Siyacela kakhulu ukuthi sixwayise lo umnqumo ofakwe nguhulumende ngokuthi uncede impilo zethu sonke ezibhedlela kungaze kwagcwala abantu abagulayo sigcine sisehluleka ukunceda abantu bazijike okwamagama. Yikho siyacela kakhulu lihlale phansi laba abantu abangela.
Lanoba abanye bencuma iziqondiso lezi kulabanye abazisolayo. Ilunga lemthwakazi Republic Party umnumzana Mkhokheli Ndlovu uthi kukhona ukunuka santungwane nge-lockdown.
Ye hayi siyayizwa sibili indaba yokukhwela kwama-cases e-COVID. Uhulumende uyenze kuhle ngokuthi uma singalaqinisa ukuthi uku-acta lokho sesenzela nama-demo yini kumbe uku-acta against i-COVID kumbe so-acta against ama-rights abantu singazi khona kodwa siyasola ukuthi kukhona ukunuka santungwane.
Idolobha lakobulawayo lilakho ukusilela indawo zokuhlalisa abantu abafika bevela kwamanye amazwe besalinde ukuhlolwa umkhuhlane we-COVID-19. Okwamanje idolobha lisebenzisa ihotela yekhumalo, insinga kanye leye-standard njalo alakho ukugcwala kakhulu ngenxa yokuqansa kwenani labantu ababuya bevela phandle kweZimbabwe. Ezinye zeziqondiso ze-lockdown ezethulwe ngumongameli Emmerson Mnangagwa izolo sigoqela ukuvalwa kwezikolo zemfundo yaphezulu ezikade sezivuliwe, ukumiswa kokuhamba kwezimota ezithwala abantu lamabhasi phakathi kwamadolobho loba emaphandleni, lokuvimba ukuvulwa kwezikolo zemfundo ye-primary okukade kukhangelelwe ukwenziwa ngeviki ezayo. Mhlaka 31 kuyona le inyanga kulokutshengisela ukuqoqwe ngumongameli webandla eliphikisayo ele-Transform Zimbabwe umnumzana Jacob Ngarivume kanye lamanye amaqembu azimeleyo agoqela othajamuka. Ngimele Studio 7 kobulawayo ngingubathabile Masuku.
Yinhlangano Inhlanganiso ezimbili ezilwela amalungelo oluntu sezigweze isicelo semthethwandaba esokuvimba inkampani yencingo zikamakhalekhukhwini eye-Econet Wireless ukulandela isiqondiso SSH and Seize Warrant sokubamba ngamandla leyo nkampani ukuba inike amapolisa okumunyethwe ngomakhalekhukhwini babantu abayisebenzisayo. Umlondolozi Ndlovu usethulela lolu daba.
Abenhlanganiso ezibona ngamalungelo oluntu eMedia Institute of Southern Africa, Mr. Zimbabwe, le Zimbabwe Human Rights, Zim Rights, bathi i-search warrant leyi iyingozi kumalungelo kaZulu ngendlela ethusayo ngoba i-Econet ilabantu abafika izigidi ezilishumi lanye abayisebenzisayo. Lesi sicelo siza ngesikhathi lapho amapholisa ethole imvume emthethwandaba yokubamba ngamandla abe-Econet ukuthi baveze amagama abantu abasebenzisa linkampani ukuthumela lokuthunyelwa imali. Lokhu kuchaswa nguMnumzana Thabani Moyo, umholi we Mr. Zimbabwe.
Mr. Zimbabwe has approached the High Court seeking for their
Mr. Zimbabwe sihambe edalele High Court icela ukuba likhuphe incwadi ye warrant of search and seizure. Sibona ukuba lokhu nxa kungenzakala kuzaphazamisa ilungelo lemfihlo kuzizalwane zeZimbabwe njengalokhu okusisekelo sombuso.
It will compromise on the right to privacy for millions of people in Zimbabwe as defined.
Umsekeli wesikhulumeli seMDC Alliance uMnumzana Felix Mafa uthi njengebandla bakhathazekile ngokungahlonishwa kwelungelo loluntu.
Sina beMDCA kuyaziwa ukuthi vele i-corruption bivela ezulwini, bivela elwandle, bivela ngabi, vela siyifuni. Yikho ke into ze-Econet lezi ziyahlupha ngoba isikhathi esiningi i-Econet izwanana labo ibhadale izimali ezifana ziphathwa nomhulumende, abasebenzi bayo becina vele behola nothing. Namhlanje sokhanya ngani ingidi sisitsha ngapha iyalunywa, kodwa thina sithi i-due process, umthetho wonke kakwenziwe okwenziwa wonke umuntu.
Ababethwe ngamagama kulesi sicelo sabemisa le Zim Rights abasikhwezwe emthethwandaba bagoqela abe-Econet, umphathintamba wendabo zasekhaya, usikomishi wamapholisa, i-Postal and Telecommunications Regulatory Authority of Zimbabwe, POTRAS, le-RBZ, ngenjongo yokuvimba ukwephula kwelungelo loluntu ngabe-Econet lohulumende. Abe-Econet labo bakhweze isicelo sokuphikisa iziqondiso ze-search and seize warrant leyi eze lamapholisa emthethwandaba ngomvulo. Ngakho-ke lezi nhlanganiso zombili zikucele linye labe-Econet ukuthi uhulumende akanalo ilungelo lokunikwa okumunyethwe kubomakhalekhukhwini babantu bonke elizweni. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingumlondolozi Ndlovu.
Yintatheli zindaba elodumo uHopewo Chingono obotshwe kuthange umiswe phambi kwedale likamantshi esetheswa icala lokutshotshozela udlakela. Isinqumo sokuvunyelwa ukuhlawulela isibambiso sebail sizokwethulwa kusasa njengoba lusaqhubeka luthethwa lolu daba. UMavis Gama usethulela lolu daba.
UHopewo Chingono, lo mkhokheli webandla le-Transform Zimbabwe, enguye njalo okhokhela umkhankaso wokutshengisela oqoqwe ukwenziwa ekupheleni kwalinyanga owe-31st July Movement, uMnumzana Jacob Ngarivume, babotshwe kuthange bamiswa phambi komthethwandaba lamhlanje. Iqula lamagqwetha kaChingono elikhokhelwa ngunkosikazi Beatrice Mthethwa liveze ukukhathazeka ngendlela amapholisa aze ngayo emzini wakhe ukuzombopha. Utshele umthethwandaba munye unkosikazi Mthethwa bekhona abangaziwa ngamapholisa abaqhuba imisebenzi efanayo, kungakho efuna kutshelwe abohlangothi behofisi yabachuchisi eka Prosecutor General uMnumzana Kumbira Ihodzi ukuba baluphenye loludaba lokukhonona kwakhe phezu kwendlela uChingono alandwa ngayo emzini wakhe. Uthi makadingwe lowesifazane okubikwa ebonakale emadabukakusa ngezikhathi zabo 4 ekuseni engena lapho kugcinelwa khona izibotshwa enkambeni yamapholisa lapho uChingono elaliswe khona esithi uyingxenye yabaphenya udaba lwakhe lanxa ebikwa engaziwa yilawo mapholisa alusebenzayo. Umchuchisi kuloludaba uMnumzana Whisper Mabhawudi Utshele umthethwandaba ukuba angaze aphiwa ithuba lokuhlawula imali yesibambiso yebail uChingono ngoba elakho ungazilandeli iziqondiso zakhona njalo elakho ukubaleka njengoba elabangani abanengi abakwamanye amazwe. Esinye seziphatha amandla senhlanganiso yababalisi bemaphandleni eye Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe R2s esingathandanga ukubethwa ngegama siveze ukuba sebehlalele evalweni yena labanye bakhe ngemva kwalesi sehlakalo.
The continued attempt to abduct the union leaders by the state agencies.
Sengingumuntu osengohlalela evalweni mina njengomunye wenkokheli yale iunion ngigcwele ukwesaba ngitshaywa luvalo isikhathi sonke nxa ngingezwa kuqoqodwa egedini. Okungidanisayo yikuba silohulumende ongafuni ukubona abantu bakhe betshengisela ukukhonona kwabo ongafuniyo ukuba sisebenzise ilungelo lethu ukutshengisela. Sihola imali enlutshwana kakhulu kodwa basiphatha kanje endaweni yokuthi bakulalele lokhu esikhala ngakho kodwa kasiyikuthula sizangena ezitaladeni.
Unobhala jikelele wenhlanganiso yesisebenzi eyeZimbabwe Congress of Trade Unions ZCTU umnumzana Jafet Moyo upha umbono wakhe ngalokho osekusenzakala kulabo abalembono echiyenele kahulumende.
Sibona ngani nje ikudlalisa isikhathi ikudlalisa ama resources estate estetike ithatha ama resources ifake endabeni ezingayisizo aluba lezo mali ke esifaka amafutha lezo moto ayisetshenziswayo zigijima ubusuku bonke ezivakatshela abantu aluba leyo mali isebenza okungcono aluba yimali ke engathengela ke onesi thengele amadokotela ama-gloves lokunye okuthize but sibona ukuthi isetshenziswa endleleni engayisiyo.
Ukuhlukunyezwa lokubotshwa kwentatheli izindaba inkokheli yezombusazwe, inkokheli yezombusazwe emela isebenzi kanye labaphatheke kumikhankaso yokulwela ilungelo likaZulu kuza ngemva kokuba uhulumende ekubeke sobala ukuthi uzobabopha bonke abaphatheke kumisebenzi yokuphazamisa ukuthula elizweni. Abacatshangelwa ukuba ngabezomvikela abasebenza nsitha babekwa bethekelele umkhokheli we-ZCTU umnumzana Peter Mtasa ngeviki eliphelileyo oweya ababalisi eye R2s umnumzana Obed Masaraure ukuhlukunyezwa komeli wezengeza West edalele parliament umnumzana Job Skala labanye kodwa uhulumende uchaya phansi ngenduku ethi uzobopha bonke abatholakala belamacala ukufuna ukubangela udlakela elizweni kanye lokuvukela uhulumende. Unobhala ogaja lwezokwethulwa kwembiko umnumzana Nick Mangwana ukubeka sobala embikweni yakhe ayiloba enkundleni ye-Twitter ukuba bazobotshwa bonke abaphatheka kumikhankaso ephazamisa ukuthula elizweni kungakhathalekile ukuba bangobani. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare nginguMavis Gama.
Ku-Live Talk lamhlanje kuhlelo Diaspora Forum siqhubeka sikhangela umonakalo osudalwe yi-COVID-19 ngesikhathi inani lasebetholakale beligciwane leli liqansa okwethusayo eZimbabwe. Kodwa likhumbule izihlobo alenelisi ukungena kuhlelo ngocingo njengoba sisebenzela sisemakhaya kungenxa yaleli gciwane. Yesizwe ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane.
Owayelwisa umbuso ongcindezelo kwele South Africa, umnumzana Andrew Mlangeni, ubhubhile eseleminyaka engamachumi ayisitshiya galolunye lanhlanu 95. Umnumzana Mlangeni wathoniswa ndawonye lomoya umnumzana Nelson Mandela ngomnyaka ka-1963 lo-1964 ku-Rivonia Trial, njalo ngomunye okugcina obesesele kwabamiswa phambi komthethwandaba kulindawo. Abacitsha umlilo abeMelika babonakale bemi phambi kwesigodlo se-China e-Houston eMelika ngolwesibili ntambama kulandela ukukhala kombhobho kulindawo, njalo ele-China lithi ele-Melika lephule umthetho wamazwe omhlaba ngokuthi livale isigodlo sayo kulindawo.
Abathwala impahla labantu phakathi kweZimbabwe leSouth Africa ababizwa ngokuthi ngumalayitsha sebekhuthaze izizalwane zeZimbabwe ezithumela impahla ekhaya ukubana ziqale zifafaze ngemithi ebulala igciwane lecoronavirus, ama-sanitizers, ukuze zingesuleli igciwane kubashayeli labemuli ekhaya. UBenedictine Nhlapo usethulela lolu daba.
Iningi labomalayitsha abangathandanga ukuziveza amagama ngenhloso yokuvikela ubudlelwano babo lalabo ababathwalela impahla bathi bakhathazekile kakhulu ngamathuba okuzithola sebelaleli gciwane belithatha empahleni ezithunyelwa ekhaya. Bathi kuhle umuntu engakathumezi lezi mpahla azifafaze ngemithi ebulala igciwane le-coronavirus ukuze labo nxa sebezibamba zibe ziphephile. Omunye wabomalayitha laba uthi uzwa ubuhlungu isikhathi sonke nxa sesiyatshiya lezi mpahla ekhaya.
Ngikhuluma kunje. Lapho sengihambe khona ngishiya impahla akuqedi maviki mabili ngingazwanga ukubana kunomuntu osebanjwe yi-corona. Manje udriver wethu omunye ubeshonile sihambile ukuyombeka ekhaya, iyo le corona. Ngilusizi kakhulu ukubana yithi sitransporta le corona siyifaka emdenini yethu esemakhaya. Hayi, corona siyitransportile, sengivumile.
Uthi akumzisa ubuhlungu kakhulu ngeminye imikhuba engalunganga yabanye bakhe egcina imemethekisa leli gciwane.
Ngiyaxolisa ukukhuluma lento. Siyaphathisa impahla ngabantu. Impahla ziyahlanganiswa nezidumbu ezine-corona. Ngoba siyafika ebhoda kube nzima ukuthi impahla zidingane emotweni. Umuntu afike ngale phambili avule aphosele phakathi etrolini yesidumbu. Bazongisola amanye odriver. Kodwa yinto ekhona.
Umnumzana Kolema Moyo odabuka ePlumtree eNyabane komqanjelo ukuthaza uzwe lakhe ukuthi benze konke abakwenelisayo ukwenqabela ukuthumela igciwane le-coronavirus ekhaya.
Sisuke sithi masikubamba lokhu kudle sibathumelela khona sikufaka ezikhwameni singasanitizanga. Makufika lapha emakhaya abethatha amabhegi lawe izikhwama lezi bevula ukudla lokhuyana bekubanjwe ngumuntu obengasanitizanga. Nabo njalo bengasayinitizanga bese beyalithatha kanjalo leli gciwane. Engikholelwa ukuthi singagwema ukuthi igciwane leli libhebhetheke ngokusebenzisa izivikele ezifana nesanitizer.
Umnumzana Gretman Mkhwebu yena uthi okunye osekumemethekise umkhuhlane lo yilabo abathe ngobunzima bempilo kwele South Africa sebegcina bebuyela ekhaya ngendlela ezingekho emthethweni kati vele sebelalo leligciwane.
Government la mayingaqiniso ukuthi ifake ezokuphepha amasotsha emngceleni kuvinjwe lenkohlakalo ngoba ungathola ukuthi abanye bangena nje bayabhadala imali. So leyo nto engagwema ukuthi umkhuhlane ungene ekhaya bese ukuthi lati siku diaspora isiphathisa impahla emakhaya siqikelele sibone ukuthi impahla zingaba ziphepha ongakanani ngoba lapho sezihambisa khona zibanjwa ngabantu abanengi. So ukuthi uyabungazi ukuthi umkhuhlane ungaba ungene ngayiphindlela ngoba lakho kungaba lo mthelo ukuthi imkhuhlane ucina ungenile ekhaya ngalezo mpahla esiziphathisa emakhaya.
Lobanje kusasekunenge okungakaziwa ngegciwane le-coronavirus. Olunye ucwaningo lukhombisa ukuthi leneliza ukuphila okwesikhathi eside lapho elwele khona. Olunye ucwaningo lukhombisa ukuthi lingahlala amalanga afika amahlanu phezu kwensimbi, amalanga afika amane phezu kwesigodo, kanye lafika amathathu phezu kweplastiki. Lokhu kutsho ukuthi selingahamba lize liyefika ekhaya ligcina selingene kwabanye. Sebebanga kuzinkulungwane ezingamachumi amane nearly 400,000 asebelaleli gciwane kwele South Africa, kanti sebesedlula izinkulungwane ezinhlanu over 5,000 asebefile. Melisteru 7 Johannesburg kwele South Africa, nginguBenedict Nhlapho.
Iziqondiso zokwenqabela ukumemetheka kwe-coronavirus eze-lockdown kwele-Bilitane zibiwa sezincede ezinye izizalwane zeZimbabwe ukubana zifundele ukwenza eminye imisebenzi etshiyeneyo yezandla ebapha inzuzo. Intethelezindaba ye-Studio 7 uEzra Chisaspanda usethulela lolu daba.
Isizungulo kuhlala umuntu ezivalele endlini yakhe kudida ingqondo uzwe ugula, kukanti abanye kwenza badla ingqondo baphume belemicabango yokuzifundisa ukuthola olunye ulwazi olungasiza empilweni zabo. Unkosazana Sibonginkosi Gabadela uthi lockdown imsizile okwamagama.
ngaba lesizungu esikhulu kakhulu endisasibuhlungu ngazitshela ukuthi ngizosiqeda ngani leso sizungu ngase ngihamba ngiyadinga iwulu ngaqalisa ukweluka ngaqalisa ukucrosh ngayeluka 36 sets baby sets ngadonata e-children's unit and then after that ngase ngifaka la ku-Facebook abangani bami babona bangi-inboxa bacela mbelukele okwama-baby shower okwabazukulu babo kathesi ngikhuluma nje sengilama-orders more than 4 sets and yimali enhle kakhulu and people are willing to pay.
Umhlabeleli olodumo uOluhle Ncube sefunde ukuziphekela ngomculo wakhe kasadinga amakhampani ukuthi agcinezele ingoma zakhe.
Ukhona okuningi ngithenga kufunda njengomuntu okade sehambeni lokwenza i-production ye-music. Akhona amanye ama-software amasha engisifundise wona ngihleli endlini ngesikhathi se-lockdown. Angenza ngisimeni esichiyeneyo kulabanye. Angenza ngibe ngiceqeshe ekurekhodeni umculo omusha. Ngakho isikhathi se-lockdown ngisebenzise ngendlela ebengiyibona efanele. Ngendlela ethuthukisa impilo yami. Akusikho konke okube kubi ngesikhathi se-lockdown.
Iningi lafundela imisebenzi yezandla ebelingeke layenza kungela ukuhlala ezindlini lingasebenzi. Unkosazana Musa Nkiwane uthi ufunde ungahlaleli izandla.
Silahlekelwe izihlobo, silahlekelwe ngabangane. Silahlekelwe ngabantu ade sisebenza labo nje jikelele. Kodwa ngomphakathi wokunzima kukhona lathi okuhle sikufundileyo. Safunda ukuthunga, safunda lokweluka, saze safunda lokweluka inelwe zabantwana. Okunye sesingamateacher. Singathi ye bekuyisikhathi lokuthi lati sizikhangelisise sizihluze njengomphakathi ukuthi singabantu abanjani sokulokuhlangana lokuthandana.
Umnumzana Max Sparrow ujabulela ukuthi laye selolwazi lokupheka ezangaphansi kwamakhala.
Thina abanye sasingakwazi ukupheka, sasingakwazi ukuthi uyabheka, but i-lockdown yasifundisa ukuthi hendoda kumele upheke, uja ama-recipe, different recipe. Kade siphela uyazi nxa even obafowethu labo sesiphethe bemvakatshele, sengikwanisa ukuthi ngithi hlalani phansi ngizapheka. Umntwana nami vele sesithi hayi dede, yazi ama-scones akho lawa hayi mnandi kabi.
Abadala bathi ukuwa kwenye indoda ikuvuka kwenye. Unkosazana sasenkosi ose, ibhizinisi yakhe useyikhulisile kakhulu ngesikhathi se-lockdown.
Isikhathi se-lockdown sanginikeza ithuba elihle kakhulu and I managed ukukhulisa u-business yami. Ngathola ama-PPE ayiwo engangincedisa ngawo ezibhedlela. Ngathola ixesha loku-trainer izisebenzi zami. Zaba le knowledge, ulwazi oluhle ukuthi singalwisana njani le coronavirus. So this is one of the things ezinhle ezenzakalayo esikhathi se-COVID.
Kukhona babengenzi lutho ngesikhathi se-lockdown. Unkosazana Amanda Mhlanga uthi wayetshona elele ngesizungu.
Mina ke ngibonakala nge-lockdown. I gained weight kakhulu okwesabekayo. Ngoba ngangitshona ngisidla, ngilala, kube lesizungu. Akulanto engangiyenza. Sengisesabeka ngokududla manje.
Ingcwethu kwezempilakahle zikhuthaza uzulu ukuthi ngesikhathi se-lockdown kangahlali izandla, kenze ezinye izinto ezizenza umzimba ungabi mdambiyana, abe lemicabango engaletha kugula ngomkhuhlane wengqondo. Ngimele Studio 7 eLondon, igama lami ngu-Ezra Sibanda.
Singeke ehlukani izihlobo, wothi sikhangele ezinye zezindaba ebezikhokhela. Inhlanganiso ezimbili ezilwela amalungelo oluntu zikweza emthethwandaba isicelo sokuvimba i-Econet Wireless ukulandela isiqondiso samapholisa. Intetheli zindaba elodumo uHope Chingono obotshwe kuthange umiswe phambi kwedale likamantshi esetheswa icala lokushoshozela udlakela. Olivalelisayo nguPraxedes Jeremiah. Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7.
Kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona
Lilani.
Murara zvakanaka, mhuri yeZimbabwe.